khona lapho isimpi yeZimbabwe yikho lapho esingathi khona singaba shayela intombi nakhona lokho ngoba nakusiba the advancement ebakhona encedisa ipolisi nge-HIV khonokhona kuyancedisa kakhulu and kupha i-hope ebantwini abaphila lo mkhuhlane lo. So nxa kuyikuthi khona lokho kuliqiniso sibili ngoba into esiyizinto yabo usuzwele enewsin until uzuzibone practically sesenziwa nxa ziqiniso i-government teacher lifombi ikakhulu i-NGO naleyo okuthiwa Doctors Without Borders Borders basebenza bele government. We know ukuthi i-government ingabe nama-challenges athize in terms of ukusebenza ikhangelana le-need kumbe indingeko zabantu abaphila lo mkhuhlane wamagciwane. So leli jekiseni ngelinye le elisithi hope lethemba elokuncedisa kumbe enxa elizaphathisa abantu abaningi ngamafitshane ngingasho njalo.
Zona inhlelo zokunakekela abantu abale-HIV eZimbabwe kathesi sikhuluma nje ungathi zihamba njani? Siyazi ezibhedlela eminye imikhuhlane zokuthiwa akula maphilisi akula mitshina. Inhlelo ze-HIV zona zihamba kuhle na? Kuyatholakala konke?
Kuma-ARV singathi yebo lanxa kukhula but kukhula kwangikhona isifo lokhwana okuvezayo ukuthi kuyakhula ngoba siyabe sikhangele ukuthi ama-supplies lawa abe 100% ngoba nakuyikuthi kungethuleki ukuba nama-programs asasileyo one sizafetha ama-problem ikakhulu people even nge-HIV and AIDS ngoba enye into esikhuluma ngayo yindlala. Abanye abantu they are even default ngesizathu sokuthi uyesaba ukuthatha ama-drugs lawo on an empty stomach. Ziyahamba inhlelo but ikasikhulu lapho ezihamba khona kusemadorobheni dakuwe lapho isingani zilohlupho khona ema-reserva kule challenge ngoba even ama-NGOs wabona ezele bangumsindo the next noint besedorobheni but ukuthi kube semaphandleni ngoba they are more vulnerable hlupho khona ngani. So we are hoping ukuthi they will improve as time goes on but vele kujayi kwasukela vele kungani kuyakhulakhula kusenzenzalo kodwa kuhamba but sikhangelela ukuthi kube le-effort enkulu eyenziwayo. Angithi uyakwazi ukuthi umuntu ungamsola kakhulu ugcine yayesevele sesiwa ne-problem but khona lokho okuncinyana abakwenzayo sibona ngani okwakhathi esi kuyancedisa sibili kakhulu.